izinto ezinye zingane zikhona zikhwelile. Singakhayela njengesinkwa, isinkwa siyatholakala kodwa sikhwelile from $1, abanye basithi $1.10, $1.20, depending ukuthi kungabi kangaka. Then ekhayela amafutha ayatholakala lapho langapho, kodwa ama-cues aba maningi. Le-pressure abantu bayakhweza izinto abezithola. Ngakhumbula ngemandi amafutha awokuthekisa ibhokisi besilithenga nge-$44 kwaba nje nge-Wednesday lase liyi-48 nge-Saturday izolo lase siyi-50 lahle laphela. And abantu bayathenga besihla bekhweza intengo ezi-1 kand ine-panic sizitholo lazo lo ngakhweza uzoba ngala sekukhwelile so ha akusathengeke sitolo.
So kubuyela yini ku-2008?
Ngayinto zakhona okhanye ngane zebesekunjalo sibethu. Ngisakhumbula la mabhasi namhlanje izolo akhwelile. Abakhweze nge-dollar every now, $8, $9, abanye $10. Hayi, and abadala bathule zwi. Ngaba sithela phela ukuthi sokunjani. Hayi, bathule zwi. Asisakwazi ukuthi sebesizondele kumbe nje basiyekelele ukuthi sikhawule. Ngoba sisakwazi ngobaba. Ngathula emzini abantwana bedwele esingasakwazi ukuthi sithi
pho manje nxa amabhasi usithi akhuphukule kwimbadalo yokuhamba bayenze njani lapha nxa ukuthi usuka ngaphi usiya ngaphi suke emaswingi usiyejelela kumbe awusichazisele kancane
ebeeilozen intengo yabo bakhweze ngama-dollar ama-$2 yemabhasini kongela lokuzimota okuncane so uhamba kukona sengani sokunzima abantu babesithi bayagijima be ema-town bedinga okunye abona ukuthi vele sekudura ngokubhadala le mpahla sokudura uzasikhwezi ngenxa yosiyadinga ukuyahodahoda okungamasici lokunye okuncane lama-small skills business people so sokungani sokunzima sibile.
Pho-ke manje udubo lolu luqedwa njani khonapho mama?
We-anticipating ukuthi engxenye i-government izangenela yenze something and bekhulume atleast ukuthi balama-plan kanjani kumbe bemise nje intengo lezi ezi-skyrocketayo kodwa bathule phela abadala. Azange zike size anything about ikomende ukukhwela kwezinto ukuthi baplanani akula ulalo uminister okhuluma naye ngama-2% lokuzathekisa abantu ama-diaspora kodwa ukuthi sizubaba ukuthi yakhuluma esithini njelazimuva so lathi sizingane sizintandani silahlekile.
Liyakhala sibili pho manje lina alizama ukuthi lidinge uhulumente ukuthi kade uhamba njani?
Kunzima sizintwala sinancane kakhulu ukuthi yenze umsindo ngapho yakwazi ukuthi zazimanga kuhle so okunye siyesaba lapho ukuthi kungangena esitradini kuyafika so abantu siyahawula sinjalo.
Pho-ke manje nxa singathi kuyaphuma iqhinga liphi ukuthi kulungiswe konke kolokho okuhluphayo wena ungathiwa-ke singuminista sibili ilungisa khonokho okuhluphayo ungenzani?
Vele lilafa kakhulu le plan yokuthi vele ungaqalisela ngaphi umzimu ngako ukuthi laba abantu abathatha izimali esibezwayo ukuthi ngababe lo moya omuhla abekabisozika izimali abazihuquluza abasihambisa emazweni atleast engeke kwakuzabangcono because imali ikhona ilabantu abalutshwana yibabale mali athule labo lesazakhona kwangane angahle vele abantu ngapha sekungumuntu uyampokuzimela ukuthi asikwazi umuntu angazuze isithwala labantu abake kukonoko okunye lokhu vele asisakwazi sesibonge ukuthi abayenzi konoko abakufunayo ngokuthi ungakhuluma onzima le plani akulo ilizwe lafa kakhulu